ngibe lokudana okukhulu lokuzwa ubuhlungu obukhulu. Ukuthi ngakhangela iviki ephelileyo silahlekelwe ngomunye uphayile. Ngapha nxa singakhangela uhlangothi lezimoto lezihamba emgwaqweni sibona ukuthi kwesinye isikhathi ilanga ngalinye siyabona amabhasi wonala akwanisa ukuthi abe lengozi.
Nxa sijwayele ukuthi kulabantu abaningi abafayo engozini zamabhasi, kungaba udubo olukhulu lungaphi?
Yekela sithi kuma-drivers ethu kabayekele uku-overspeeda izimota balandele umthetho olandelayo, njalo sithi kibo banga-overtake lapho okungabe bengaboni khona kuhle. Njalo kuyisicelo sethu ukuthi kabayekele ukuthi nxa befika emfuleni egcweleyo batholakale bona beqapha imfula leyo. Singakhangela kolunye uhlangothi, imigwaqo yethu mibi sibili. Njengoba imigwaqo nale imibi, kakuvumela ukuthi sibe nama-overspeed. Khangela kwenye indawo, siyabona ukuthi abashayeli bethu baye bekhangisana lendaba yama-target. Khona lapha njalo kana sicele amapholisa ukuthi ba-enforce indaba yama-timetable, njalo ba-enforce indaba ye-speed limit.
Singathi imithetho ekhona iyenelisa na ukumisa ingozi eZimbabwe?
Singakhangela imithetho yethu, singathi thina ilanga ngelinye imele ikhangelwe nomuntu esingathi yona i-revise. Ngokuba lokhu siyabona ukuthi wona la ama-public safety vehicle isikhathi esiningi ayabe engalandeli imithetho yomgwaqo, njalo sikhangelela ukuthi yona imigwaqo yethu kayibe ngelungisiswayo nomuthi kayibe yi-rehabilitated, ngenxa yokuthi ukuba kokubi kwemgwaqo kuyakwanisa ukuthi lako kubangele ingozi.
Zikhona na ihlelo eliziqhubayo njengenhlanganiso ukuzama ukulwisana lokufa kwabantu ngenxa yengozi zemigwaqweni?
Thina lathi njengama-passengers sikhuthaza abanikazi bezimota ukuthi bona kabafundise abashayeli babo noma ukuthi ama-crews abo ukuthi alandele imithetho yasemgwaqweni, njalo ukuthi balondoloze izimpilo zabo, baphinde balondoloze izimpilo zabanye nokulondoloza ama-property.